singaba ne-election sonke isikhathi siyakwazi ukuthi sizwe saseZimbabwe abangavumelani lombuso wengcindezelo bayafa. Sithe siqeda i-election abafowethu bayathunja ababulawa. Akula omunye umuntu obulala labo bantu ngaphandle kwehulumende wengcindezelo ngoba ifuna ukuthi engaphikiswa. Njalo kunye simangele silesithuli ngama-recalls. Nango umuntu ozayo engaziwa ukuthi ungubani uyenza ama-recalls. Ibandla elokwehluleka eliyilo lezanu-PF lihamba phambili ngokugijima ukuthi ba-recall-e amalunga ephalamende, amalunga esenethi, amalunga ekhansili bethu.
Sesizanika ithuba umnumzana Msaka, uyavumelana lokukhulunywa ngumnumzana Moyo yini ukuthi kule ngxaba ngxoza elizweni?
Angivumelani laye sibili. Usesitshengisa i-opposition esiyaziyo ngokukwazi uku-acta kakhulu. Akula ama-abductions ayenzwa izanu-PF, akula kubulala okwenza izanu-PF. Ngithemba bamangala sibili beceda i-election leyi bebona kuyi-election kathi lokuthula okuthize. Wathola ukuthi hhayi ubaba uMnangagwa uthi sifuna ama-peaceful election. Ngama-internal fight abo a-generator u-opposition i-CCC. I-CCC sasihlala sikhuluma sithi wobani lama-structures, libe lama-structures kuqoqeke emhlanganeni wenu ukuthi who is who. Bagijimisa bathi i-ambiguity concept yabo le ukuthi asenzeleni izinto zethu ngaphansi singabonakali. Yikho sokuphenduka sosenza ukuthi belwe bodwa, becatshisana, bebulalana, sebegijima bethi yiZANU-PF. Wakhangela lokhu akukhulumile okwama-recalls, bayakwazi ukuthi indlu yabo etshayo. Sebefuna ukungenisa ibandla leZANU-PF ukuthi libe involved kuma-internal issues abo, which emanate for indaba zabo zokungabi lama-structures. Kwazi sonke ukuthi uChabango ngumuntu wabo owavela kade engu-provincial chairman wabo. Ngumuntu wabo abadlalayo, abasebenza layo. Lalokhu akukhulumayo bayakwazi ama-issues akhe. Lalaba abam-advisor ukuthi enze ama-records bayawazi. Kodwa bafuna ukugijima bethi yiZANU-PF.
Nanso-ke indaba mnumzana Moyo, liyazinuka amakhwapha na?
Akula nomuntu ongaziyo ukuthi ngemva kwe-election sonke isikhathi iZANU-PF ingumbulali, iyabulala. Ngibe sengisithi-ke njengobana yena etsho ukuthi ungu-chairman wefazi uyakwazi ukuthi ukhethwa zanga lukhululeke. Yibo ababehlukumeza abantu, yibo ababedika ama-election under fazi. Silobufakazi obukhulu kakhulu, babebhizi bafaka amatafuli eZANU-PF. Yena ngomunye ngqungquthela yakhona yikho ekhuluma kanjalo. Njalo ngi-ebe sesithi thina sibulalana sodwa. Thina sikwazi ukuthi nxa engaba umthetho weZimbabwe, yena leyo government ethi yebusayo inamapholisa, inama-CIO, kungani ngababambi labo bantu? Ngoba bayakwazi ukuthi ngabantu babo. Bonile umuntu ethwele AK-47 egijima eyaziwayo ukuthi yi-CIO umuntu wabo, wayengabuthwanga. Kathesi ilizwe lifile. I-corruption yiyo yodwa, izimali abazitshontshayo bazisebenzisa ukuhamba bethenga abantu ukuthi kube lama-recall. Ungananzelela njengoba bethi uThabango siyamazi, uThabango akazanga ebe ngu-chairperson we-CC. Njalo futhi emele bebekwazi ngizwa bethi asilama-structures. Manje nje ngumu-chair we-cluster yebulilima. Na siyakwazi ukuthi sisebenza njani. Bafunelana ama-structures, bafunela ukubana bethenga abantu ukuze bebasebenze njengoba kuyenzile kuThabango. UThabango ngathi ngisematinothi erikhola umuntu wemtari. Umfowethu nje uzakhuluma ethini. Sine-confidence ukuthi one day uNkulunkulu asozithutha sizakhululeka. Waqala ukubulala from 1980 until today. Any election ibale igazi phansi. Thina sazi sibulale muntu.
Ingqobe isikuwe mnumzana Msaka, gqiba khona aphuhlele.
Ubaba ukhuluma izinto angela evidence lazo ephinde ekhulume izinto efuna ukufaka uNkulunkulu ukuthi ehlole isimpathi eyamanga ebantwini yiyo isimpathi abatshona bekampena ngayo ukwenza ukuthi abantu bebazwisise bekase ungenisa uNkulunkulu lapho angengeniyo lalapho abaphambanisa khona lo uNkulunkulu uyekelelani ukubana bewine uNkulunkulu is more powerful than anyone uyekelelani ukuthi bengene bewine umsebenzi wabo yokuthatha into abazikhuluma emabhawa sebezifaka lapha ekuradio sokungani liqiniso indaba yefazi yama-desk sitshona siyikhuluma ngipolitician bani angakwaziyo kathesi siyakwazi ukuthi lisithendele lezithombe e-South Africa labo befakile ama-deski i-DA ifake i-deski yayo i-ANC yabe ifake i-deski yayo i-EFF ifake i-deski yayo namalembu abo yikho abakwenzayo so yi-standard practice abakwazi nje kumbe maybe abatravela ababona ukwenzakala kwamanye amazwe azake sizwe kuthiwa yikutshontshi i-election lo i-ZANU-PF ayibulali i-ZANU-PF yiphathi eyokuthula.